Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtwaga zomu tengo lwesibili mhlaka 20 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo, abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitalateni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli yamasoni Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TRCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TRCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene lama stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana laba church, lama trade unions, lezakhamizi, lama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu bebekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama stakeholders basabe ngaphandle. Into le sibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi, ezigabeni zabo bayabazi.
Ugula banye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasisoze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence, hatshi bavunyele. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona, ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti umuphi umsebenzi ngabantu uthunyiwe bangayekeli ukuthuma sungathatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalaso sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilamashef silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emhlanje noma nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu uyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavela ebantwini uyafika ezihlalele ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa.
Izanu-PF zokuhlazi bona thina sayenza ama-primary elections ethu ngo-March saqeda salungisa yonke into. Ngiyabonga elibushayo njalo ibandla elihlelekileyo bonke sekulungile sekufinyelele impela nje ilanga elangolethi khathi ukuthi siyoqedisa yonke ngeke siyazi ukuthi sizayo njengoba sizibandla elakhulula izimbabwe kuqoqela izaphu nezanu ezahlangana ngo-1987 ngoba iZANU-PF singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asikuphumputhi lokhu sehayi thina sekufinyelele ilanga ngempela konke sekuvuthiwe
Isesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma primaries uthole abantu ababili sebe ibhalisela ukuncintisa ku constituency inye bengabe bandla elifanayo asisoze sibone yini kusenzakala kuzana PF lokho
Lokho kuzanibezi liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primaries aweza ngo-March okutho ngisebuna wonke umuntu obengasukuthekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vela akwazi kwenzakale kuzanu-PF into engenzakala yikuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasukuthekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko okuthiwa ngesingithi yi-independent candidate thina sila kolokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzixotshile wena wedwa emhlabeni weZANU-PF asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TRCC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasukuthekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TRCC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kolokwana lokwana yikho okutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kuthiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party ngapho kuhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikanje kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi thina kubandlela eZANU-PF asilako kunokho yinunu esingafuni lokuyibona
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathekela bazathela ithelethele esishweni nasibilimirajeta bonke lobo yinto abantu asebevulamehle bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee (tune) Lanxa abantu abaningi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna vathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa izimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Lenard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bayasipromisa bethi sizeyenza lokhu akwenzakali. Sizeyenza lokhu akwenzakali. Asisakwazi ukuthi mayezithini. Sizwe sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayi izihlupha ngokuyela inini. Uyavota akungcinguyekela kuphela. Kale babuya sebefuna sibavotile. Sebefuna sikampeni. Sebekampena futhi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Lemkati.
Ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asishiyagalolunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lo nyaka.
Ngivote umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti uthi owathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesishaye ukuthi sayekela ngumvuteni. Asiqotshele amakhiwa, amakhiwa ayesenzela konke.
Umnumzana People Jabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo.
Ibandla lami mina selivotela yilami lena eselagugayo isidaphu le. Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yiye emphethele. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyiye siyithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Siphondlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lo nyaka.
Hayi, esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubika. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo ukuthi siyazilimela ukuze ingadi khona lokho sesihlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho, hayi, ayikho nje mbonana nani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho. Hayi, uvota zuzengekile. Zuzengekile noma ungaba lobunzima kuvota zuzengekile. Mina vele ngiwe Tizi, esifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ethi ingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko magama ngesibo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Siluphume. Asisebenzi ngabuya le bondi bathi bondi abasaluphuni. No job, no what. So sifunani khonapho. Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani ethi avala, asisebenzi, azange sithiwe ama-benefit ethu. Kwato hambani amakhiwa thamani ecela imali yenu kungumgabi. So we hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no, esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Water oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshihle kwesikhathi ekumele akhona bavike kube yinto eyi-one futhi kufane.
Singavele kwathi osakhulayo vele isasa yethu vele yazi sizalelele inkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi. Akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ikusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe iZimbabwe Electrical Commission uhlelo lwe-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lesi. Ukhazila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla leZanu PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwazi lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bayakhala shem. Abantu bayakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogramu esiyenziwe yakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lo nyaka. Ngimele Studio 7 ngapha entabazinduna, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
EleZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weUnited Nations. EleZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. Kodwa kulezizalwane zeZimbabwe eziningi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana uSouth Africa lamanye amaningi aphetsheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwoda abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Iningi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Dola lethu alisasebenzi lingamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekuprizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi namakhastoma yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu especially nxa sesithi siyohoda. Ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa sosayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi, hayi kukhanya vele sesidinda ndawonye kasiselama-profits esewa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke, okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abazisebenzayo emavendeni, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sibenze imoli phela, uyathi usuthi uyatshayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba kothim ko-pick and pay kumbeni uye ko-spa, uthi ufike usathi uyatshayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayiswa le malini zijana malini 5 minutes 10 minutes kuka kubuzwa uyi-right. Obusuthatha ngapha nxa usiyayo nga-city councils uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzozobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile, asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlale ngephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi ama-USA kumbe namarandi, kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, ama-7 bayithola yona le ntutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini bezithola emabhenki kumele beyiswayipha.
UNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afrexim Bank e-Accra. Umongameli Emasoni Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani basakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela basakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani, mthakazi omuhle, linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloka belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi besukane lamaqembu ezinye inhlanga, ngoba bona ngeke bazibe bavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi, likhumbule ekhaya, like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basikhakazi baka Studio 7, lani lonke balaleli lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU-PF ngizi lokhu eqinisa ukuthi onkwa yona siqedile konke du isilindele ilanga levoti. Lisebesithiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngabathi laze emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kubona iseli ukuthi abantu babhalisa amaseli sasisesabele ukutshaywa, sifuna ukuthi siphume vota sivulo. Ngobana bathi nxa avele ungakho kuselwa khona isiphume kumavota sivulo. Sesiphumile kumavota sivulo sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asisobantu bezanya sivotele zanya thina. Singaze nje siqedile kodlalela abantu. Abantu alila, bangena bengu-3. Amama oveti vele kasayile emhlanganweni wenu. Njengemakhala usizo. Lusizo vele emihlele yodwa kuyake ikwanisile. Lalutshwani kakhulu. Kulabantu. Kurobhana kulabantu. Labantu sibili uyoqedile. Yebo, yekuqeda kwena sikuthongwa seliwinile ukhetha. Qedile ngoba lavele thiyongwa lilihlakaniphile kodwa lilabantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele benifuna abantu. Abantu lababona thi nasinye isikhala phunethe. Asisavoteli uchamisa ukude besivotele ukuthi sifunayo. Sivotela ukulamulela umntwana omzazi ohawuliswa ejele, ethiyisa umkakhe, ethiyisa imuli yakhe. Wona mina ngakusithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho elikwenza nazanye yisiwula. Ngiyasibona-ke sesifuna ukukhulula ukarivume lo sikhala. Usikhala abotshela ublessing wabulaya izanye. Khona sisake sibone thina sesivotele isikhala la ukuthi aphume kuphela. Once sivotele uchamisa siyakwazi ukuvele hawuthi sikhala se-out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi usikhala kaphume. Abafazi sonke bafazi, wonke umfazi wazalayo ukuzala kunye. Asicabangeni isikhala ngasingena emabhokisini, sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Kuyanoma umfazi asezihawule kangaka.
Ngibonga igama nguMoveli Ungwenya eDaluka. La ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona eDaluka nabahlali bonke bakaHoward 19 khonapha eliphane nezimapho nonke labalandeli bonke. Obhuti esairik ichuma laphana eStrip Road labalandeli abostelo ngiyazithanda thandile iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile saba bahlonzi. Mina ngingu Robert Spanda Makepes, ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi, ngithi abakongazimbi bonke ekokwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ndazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikusisis ngithi hhayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7, Studio 7, ditshona njani Studio 7? Thina siyatshona Studio 7. Ya, angifeze ngihlale phezu kodaba. Ya, mana kanti khona izweli lakithi Studio 7. Uthi ngengibuza ukuthi kanti lisibuzele kuwona uBhilip Kawule nabaJoseph Chuma laba bathi kuwona kurayithi. Bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu, bathi imigwaqo iyalungisa yonke indawo. Basibalela ngendawo. Usalapho kubona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhondi ma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kanti ayithengi lutho nje uyithengela isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali akatholakala amasithuba omsebenzi bona uBhilip Kawule nabaJoseph Chuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izihlu zabo zi-right kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 ambozi kule ndawo
Sibingelele umsakazi ngisibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi oJob Scala basabotshwe namanje and abantu beZimbabwe bakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanu PF ukuthi abafuni ukuthi kube le opposition kahle kahle bafuna one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu oBhilip Kawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama abazitshele bona enye 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho bephathe efreng 5 years so umbuzo omsekutheni bona uBhilip Kawule ingane zabo zikuphi and bazimisele ifuture yiphi ingane zabo ukuthi uma bengaphathe enye 5 years besebenzisa ibond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula makampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebhondi bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizuza lapho ezizofuna imali eyi-hard currency so bona i-RTGS yabo wena leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetroli bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sisokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla namanje kuyahlutsheka ingane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapassport zivaleka zisiyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe ingane zabo bona labo omalakhi inkumo labo Bhilip Kawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befunisala beqilibezela ukhetho bebuse efter 5 years basho ukuthi lezo ezifeleyo ziswela amandla kuya kwamanye amazwe zobe zinjani ake bebelo nembeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe omthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp lawo mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa yikuncintisana lokungaboni ngasolinye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenzele nkokheli yakulelo lizwe egoqela umongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kweMelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikepe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekele ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Wanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past seven na asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.